lingalitshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lo mfundisi uSenisibanda. Okwakuqala siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Gande.
Yes, sizwa kuthiwa liyethule umbiko lamhlanje kulandela ukwenzakalayo elizweni lapho. Ngasitshela ukuthi litheni le?
Ye, amabandla aweZimbabwe egoqela amabandla iEFZ, Zimbabwe Council of Churches or Catholic Bishops Conference, le UDASISA emele ama apostolic lama Zionist churches, but kodwa njalo ugoqela lamabandla asebenza ngaphansi kwamabandla njengabo Christian Alliance or Habakkuk Trust. Okokuqala besikhuluma ngokuthi ezomnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo eZimbabwe, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Okwesibili njalo sakhuluma ngokuthi uhulumende uletha imithetho eziswa ubuhlungu ebantwini abazele behawula. Kulabantu laba esikwazi ukuthi baphila ngokuyathenga izinto ngale eMzansi Afrika. Njalo sinanzelela ukuthi uhulumende ubophe umfundisi uMawarile labane njalo abafundisi abakhulumayo. Njalo kungani kuba lezinto eziningi ezenza ukuthi behlule ukukhulumela abantu abahawulayo. Njalo sikhulume kakhulu sisithi indlela amapolisa aphatha ngayo abantu ayilunganga. Ukutshaya kwabantu nxa abantu bephuma phandle bejengisela ukuthi kulezinto abangazithandiyo. Njalo lento yokuthi amapolisa ayafaka imigoqo ama roadblocks amaningi ethatha izimali ebantwini. Okokugcina kodwa lakho kuqakathekileyo, labo abasebenzela uhulumende ma civil servants, uhulumende kababhadala imali yabo yonke ngesikhathi esifaneleyo.
Njengoba selikhulumile, kuyini osekuzakwenziwa manje?
Okuqakathekileyo ukuthi abadala bebandla ama-bishops abangaphansi kwe-heads of Christian denominations basalungisa njalo bacabanga ukuthi bekwanisa ukukhuluma lohulumende, bekhulumisana mende bemtshengisa ukuthi izinto zonke lezi ezikhulunywa ngabantu, abantu abaphonga ukukhuluma nje bakhuluma ngoba sebedubekile. So thina besicela ikakhulu kulolu gwalo esilukhiphileyo ukuthi uhulumende alalele ukukhala kwabantu asebedubekile.
Nxa lisithi lina lifuna ukukhuluma lohulumende, nguye yini uMongameli Mgabe lifuna ukuthi azwe yini izikhalazo lezi, kumbe zikhona iziphatha amandla zikahulumende?
Mbona ngani lapha ugoqela uhulumende wonke, kodwa into eqakathekile ukuthi abantu bebona inhloko kahulumende. Kodwa konke lokhu ngeyisho kusalungiswa. Abadala bebandla ama-bishops yibo ke asebenza ukuthi indlela yabo bazayicanda njani kumbe kuzalungiswa njani.
Sikhuluma nje umumo unjani elizweni lapha, siyazi ukuthi like labhodabhoda likhangela ukuthi kwini okwenzakala.
Siyabona ukuthi amapolisa agcwele emgwaqweni, njalo siyakwazi ukuthi namhlanje loba bekubizwe ukuthi abantu bahlale ngekhaya, akuzange kube njengeviki leyedlulileyo, abasesaba ukuhlala ngekhaya ngenxa yokuthi batshele ukuthi bazaxotshwa. Njalo siyakhumbula ukuthi lapha emakhokhoba laseburombo flats lasemzilikazi kulabantu abalimala abatshayayo ngamapolisa. Abantu labana lokhu bebuhlungu, njalo thina lokhu siqhubekela phambili sibancedise, abanye sibahambise ezibhedlela. Konke lokhuyana kuyizinto ezilokhu zikhona kusukela iviki ledlulileyo.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, qhubekelani phambili lithandazela ibizo lezimanga.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumfundisi uSenisibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.